Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani kuzulukandaba mfakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 23 Mpalakazi 2019 nguChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, sokusele amalanga phose amabili nje kuphela ukuthi lifike ilanga leKhisimusi, kodwa inengi lihlaba umkhosi ngomumo wezomnotho welizwe.
Owakathesi vele singathi thini iKhisimusi izajiwa mhlawumbe labamebhabalendiza eGoli, kodwa umuntu ohlala lapha eZimbabwe City osebenza lapha akula Khisimusi vele angayidla, ngoba imali yakhona vele ayeneli lutho.
Abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu, i-5,000, bevela kumabandla ezombusazwe achiyeneyo bebecupha mganu munye emcimbini wokuthakazelela usuku lwe-Unity Day emabolene esigabeni se-Lower Gweru, lapho iqembu le-Dynamo selincikilane khona lele T1 izolo.
Kithi lapho engikhona ngakuthatha njengo-MP, ngathi mina ngu-MP womuntu wonke. Asibamba nenini Dynamo singayibonga kakhulu, ibuye all the way from Harare. Ngibonga ubaba Mario babuye bonke ibhodi ye-Dynamo.
Kodwa kulabanye abathi ikhefu le-Unity Day libakhumbuza okuthunuka inhliziyo zabo.
Ukhuluma lomuntu owahlukuluzwa kakhulu ngalesi sikhathi, ngibona le ilanga lini lithi ukukhumbula abantu ababulawa ngohulumende ekhangelela ukusiqeda emandebeleni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Sokusele amalanga phose amabili nje kuphela ukuthi kuvele ilanga leKhisimusi, kodwa iningi lithi le kuza kuba iKhisimusi embi kakhulu ukwedlula wonke solokhu lizwe lathola umbuso okhululekileyo. Ukudla lenye impahla emqoka empilweni kaZulu, intengo isiqanse okwesabekayo, njalo okunye vele akusabonakali ezitolo. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Duduzile Nyathi ukuze sizwe ukuthi ilanga leKhisimusi liza kuba linjani lonyaka.
Okwalonyaka kunzima kakhulu, esingakusho ukuthi thina lapha eZimbabwe iKhisimusi asoke siyidlale, ngoba imali yakhona khathesi abantu sebeqasile ulala ema-bank usiyalayinela i-cash uzathiwa 200 bond engasoke vele ithenge ngitsho lutho, ngoba khathesi nxa sikhuluma irayisi 2 kg eyodwa i-45 bond. So okwakathesi vele asingeke sithi khona iKhisimusi siyalungiselela. Into engiyinanzelelayo esiyenzayo njengabazali lapha ikakhulu koBulawayo, amabhuku yiwo abantu ade siwadobe sesilungiselele ukuthi khona izikolo zivule. Okwekhisimusi leli kuzabe kulilanga nje elifanana lamanye amalanga, asiseke ukuthi lokhana wawudala ukuthi maybe sizathenga lokho grocery sidle abantwana labo sibacecisi, akusoke kwenzakala okwakathesi. Okwakathesi vele sigcina ngokuthenga i-stationery for umnyaka ozayo, ngoba izinto zinzima and asesaba lokuthi nangomnyaka ozayo intengo zasezikhwelile. Sikhuluma kunje amafizi akhwelile and aqanise ngemali esingayenelisiyo. So ukuthi sikhanye sithabele usuku lolo lulodwa kunzima kakhulu ngesimo lesi esikhona lapha eZimbabwe. So okwakathesi vele singathi thini iKhisimusi izadliwa mhlawumbe labamebhabalendiza eGoli, kodwa umuntu ohlala lapha eZimbabwe City osebenza lapha akula Khisimusi vele angayidla, ngoba imali yakhona vele ayeneli lutho. Ngaze uhambe uyeyithatha lapha ebhanga vele uphuma lephe babheke yodwa kuphela ungathenganga lutho. So esingakutsho nje ukuthi khona lo nyaka vele akula Khisimusi esizayidlala, kuyabe kufanana lamanye wonke amalanga.
Manje bona abantwana libatshelani ukuthi leli lilanga leKhisimusi kodwa asenelisi, bayakuzwisisa yini nxa libachasisele?
Abantwana uthi bakuzwisisa ukuthi khona hayi imali azeneli, kunzima kakhulu ukuthi bakuzwisise, kodwa akula ngenye indlela ngaphandle ukuthi batshele ukuthi khona anti yabona athi esingithengele lokhu okwesikolo. So khathesi yikho okuqakathekileyo, okweKhisimusi sizathi sikwenza ngokuya kwesikhathi, ngoba akula ngenye indlela la ngaze kuyabe kunzima sibili kunzima ukuthi khona baze bakubazwisise, ngoba ithime liyasongani mhlawumbe sekela ngoba singafuni. Kodwa nje labo siyabatshela ukuthi hayi liyabona lanithi umumo unjani, so sicela lisibekezelele okwakathesi. sesithenga vele into zesikolo ngoba sikhathi esingakhangela iECD lapha eZimbabwe laba be early childhood development abantwana abahamba belabo 4 years istationery sabo siyadiswa because bala ungamabhuku abakusebenzisayo sikhathi ebookshop yabuthenga nge $80 elilodwa ibhuku kumele asebenzise about 8 books so imali yakho na biningi kakhulu so siyazama ukuthi sikhulumisa la ukuthi hayi nguthengile lokho yabo la lokho unqenga ukuthi hayi mntana nami nguthengile lokho kwesikolo okwekhisimusi zakhe sikubona ngoba kunzima kakhulu ngoba nxa singathi mhlawumbe senze okwelanga lona leli elilodwa vele akusuke ukusifikise ngaphezulu izikolo siyabe sesikhala ukunjade sifakele ama-message ezikolo besithi khona sibuye for ama-fees ama-top up so vele ukunzima kakhulu ukuthi khona sikhangele lilanga leli khisimusi khathesi siyayenza khona lokho kwesikolo langaze kuyengabi bejabulile abantwana kodwa hhayi sizaqakathekisa kwesikolo ikhisimusi sizabe sikhangele khona lokho sizaphoma ukwenza nje khona lokho okuncane but vele ukunzima kakhulu namhla i-2 kg ye-chicken i-129 so vele kunzima kakhulu ngoba uyakhanthi ngelanga lona lelo engxenye lizabe lizayidla but kodwa vele imali yakhona ayibambeki kunzima kakhulu.
Lo ke ngunkosikazi Duduzile Nyathi isakhamuzi sakoBulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo.
Sinabe Studio 7 abathi sakusebe Jeremiah.
Lo Chris Gandhi.
Nami uthandekile mhlawumbe.
Izolo bekulikhefu lokunanza ilanga lokumanyana ele Unity Day kulandela kulobelana isivumelwano se Unity Accord phakathi kwamnomzana Robert Mugabe oyekhokhela ibandla lezanu PF lo mnumzana Joshua Nkomo wayengumkhokheli webandla le-PF Zapu ngomnyaka ka-1987. Abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu, i-5,000, bevela kumabandla ezombusazwe atshiyeneyo bebesemcimbini wokuthakazelela leli langa elikhefu le-Unity esigabeni se-Lower Gweru izolo. Wona ke kungumcimbi obuqoqwe lilunga ledale lephalamende elimele iVungu constituency umnumzana Omega Sibanda owebandla lezanu PF. Okuningi sikuzweni kuntatheli indaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda eseGweru.
Abantu abaningi bajabule kakhulu ukubona iqembu lenguqu elikhulu eZimbabwe yele Dynamos lidlalela ebhuqwini lomaboleni leqembu le-Tel 1 okuyinto ebamangalise kakhulu. Umnumzana Omega Sibanda umeli wevungu wephalamende uchaza ngomcimbi lo oqakathekisa ukubambana nokusebenzela ndawonye kwabantu.
Kithi lapho engikhona ngakuthatha njengo-MP ngathi mina ngu-MP womuntu wonke. Asibamba nenini Dynamos ngiyabonga kakhulu ibuye all the way from Harare ngibonga ubaba Marriott babuye bonke ibhodi ye-Dynamos ngibonga abantu bangapha osabhuku bonke basebenzi iziduna zonke zikhokhela umsogwana fike zonke inhlangothi bonke wonke amaphathi abelapha ngibonge kakhulu.
Umnumzana Benjamin Mpala we-Ward 7 ungukhansila webandla eliphikisayo le-MDC la ebesemcimbini lo njalo uthi usebenza kahlelo MP wakhe kuloba nje MP wakhe engwezanu PF.
Ubizile abantu bonke wathi bangakhethi umhlobo njalo wakhuluma ukuthi ngizazama ukuthi ngibise le Highlanders le-Dynamos ukuthi izozama ukubambanisa abantu ukuthi abantu babe yinto yini. Bona labo bantu ababili abayibo bezikhona uNkomo nomgaba abasebo so bachiya bathi langa leli hlalele kwelikhona so ngikubona silapha sise kuyimdini.
Unkosazana Shila Muderele lilunga lebandla leZanu PF yena ke ujabule wamagama ngosuku lolo.
Isuke esigabeni sakosuku nengivillage ilanga le Unity Day ukubambana kwabantu bonke eZimbabwe so lapha ngifunde into eziningi akukhethi party kufuneka wonke umuntu ukuthi abe la. Ngiyathaba ngoba sike sibaningi hlangane labo babompala ngithabe lokubona oPhilip Siyangwa engangibazwela emaredweni nokuma TV namhlanje babone live
labe bandla le-MDC bebekhona bethakazelela usuku lwe-Unity Day. Unkosazana Fortune Mbiba ngomunye wabo.
Sikholise kakhulu ngeunity le kade khona mina kodwa ngiwebandla le MTC kodwa zange sike sokubale konke lokhu futhi sina singabali phibandla sizama ukuthi sithuthukise ilizwe ukuthi sibambane ukubambana kuqhakathekile njalo i-development yeqhakathekile okudlula konke.
Unkosana Tendai Mhlanga uthi ukubambana kuyinto eqhakathekileyo.
Ngutendai Mhlanga owezanu PF Ward 7 isigabeni sakophisi yesentilesi ngilapha emaboleni zize ngelanga le-unity day nokujabula kakhulu ukubana sihlangene hayi kutshengisa ukuthi abantu balokubambana ngoba kulokuthula kulaku kokozela ukukhona abantu balalela ukukhona silabantu abaningi abakhona abasevakashela abazele endaweni ezehlukeneyo sibambene hayi kuhle sibili nokujabula okukhulu.
Ngemva kokudla kuthe selimathunzi kwaba lo mdlalo we-Dynamos le-Tel 1. Mnumzana Raman Kumbo ngumqeqeshi weqembu le-Tel 1.
So we-Tel 1 that is good that is part of it because igwe abantu abona ngeyethu la and the solution generate support yethu lathi lapho igwe. So just need to say that kuba nge-Tel 1. Onto bona lapha phela i-Tel 1 yegwe. So lapho kuthi labo bebele for our Premier League ukuthi belungelanje ukuthi besupport team yabo. So ababuye bezosupport i-Tel 1. Uzabona ukuthi natiwachela bebuyela amathimu amakhulu ngokwaye lendawo zo-Dynamos okay babebuya lapha bezobabalela i-treatment yokubuyela ama-Pickens ngoba i-team yabeyela lapha ekhona.
Umdlalo wenguquko odumileyo owakwadlalela i-Highlanders uJoel Luphahla uthi ukubisa amaqembu enguqu amakhulu emakhaya kuyanceda ukuthuthukisa umdlalo kwabasakhulayo abahlala khona.
Ama-games la aqakathekile kakhulu umsakazi wami because you never know who you're going to run against. Because I think kulama rough diamonds emakhaya uyabona ukuthi i-talent is there nami ngithi ngatholakale echoloho nabi i-agendas esihambela siyathengisa izinto zabo babezithengisa babebethola i-chance ukuthi babulele ibhola asebembona. So these are the kind of games that we want to, you know, give to the people kuma-rural areas.
Iningi labantu kulesi sigaba bathi abakwenzelwe ngu-MP wabo abasoze bafa bakukhohlwa bathi badle basutha bagida babukela umdlalo wenguqu lapho iqembu le-Tel 1 li-Wiper Boys linqobele i-Dynamos Dimbare 4-3 kuma-penal shootouts lathatha inkezo ye-Unity Cup. Ngimele i-Studio 7 emaboneni elowakweru igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Siyabonga Ezra Chisa Sibanda. Kodwa abanye bathi ikhefu le-Unity Day alibakhumbuzi ukumanyana kodwa libavusela ukudabuka kwenhliziyo zabo. Sixoxe lomunye wabo otsho njalo umnumzana Ernest Mlandu Moyo oyayisibotshwa ngesikhathi sempi yenkululeko.
Kanti ukhuluma lomuntu owahlukuluzwa kakhulu ngalesi sikhathi ngibona le ilanga kini litsho ukukhumbula abantu ababulawa ngohulumende ekhangelela ukusiqeda emandebeleni. Kimi litsho ukukhulu kakhulu nokuhlonipha abaningi bethu abadlulayo. Kakukho okunye likukhuluma ngaphandle kwakho lokho okuphele engikukhumbulayo ngoba nxa wabulawela abantu lawa wasila kuleyo mbucazwe seliqeda ukukhipha amakhiwa kuyahlupha kabo ukuthi kukhumbule kuye kuphela.
Ye kodwa ke sizwe bona abanye laba abasembusweni abasalayo abe bekubandla le PF Zapu kodwa basala kuzano PF. Ungathi yini wena ngalokho ukuthi lokho kule Zapu yini kuzano PF?
Yeah, kuliqiniso ukuthi kulabantu abasalayo langasikhathi sempi phela kukhona abantu ababezele bengisasifiti ngoChombe bese sokufela oChombe bodwa kuzano PF. Ngokuthi nxa sikhumbula leli langa sibakhangele bephakathi nxa ngawuxoxa labo bathi bona kathi laba bantu bazifuna ukubavusa yini abantu begugrawun anti yezi ngoqo yangikhona umuntu esowotha umlilo wesela wathi wabalisela nangikwakho. So labo bantu thina sibona ingani besele ngale bavele kabakho lathe bajoyina bo labo bantu ababesibulala. So labo bangababulali ngokufana labo labo bantu ababesibulala
kodwa labo abasukayo kuzanu PF babumba katsha izaphu kungani ibandla lakhona aliphumeleli lisiya phambili kungakubangelwa yini?
Ye ukungaphumeleli kwalo kumbe lokuphumelela kwalo kubangelwa ukuthi laba bantu bayakhuthaza but abantu ababakhuthazayo abaningi bangikhona lokho bephakathi bangaphansi kwezicuku bayesaba ukuphumela egcekeni ngoba umbhuqazwe phela azange utshengise ukuthi uyaphila ukuthi usuphelile. Lakhathesi nje sikhuluma so sikhuluma lesi sikhanga ngikhuluma labo egani kulo baba lokuthiwa nguNali owe-MPRC esikhumbuleni ukuthi ngakhathesi abantu sebehlambulukile sebephumule ezixukwini akutshengisi lutho okunceda laba bantu kutshengisa ukuthi laba bantu bebephakathi kokwesaba ngeke baphumele egcekeni ngaphandle kuze kuvele sile ukuthi kuliqiniso ukuthi sokuxolelwana kumbe yini indlela abangaxolelwa ngayo kumbe abangabona ngabonakala ngayo kucwa ngabantu
lo-ke ngumnumzana Ernest Mlandu Moyo owayesibotshwa ngesikhathi sempi yenkululeko ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi abamabhasi lamakhombi aya emaphandleni sebekhweze imbadalo ngesilinganiso phose esiphindwe kabili. Abanye abanini bamakhombi lamabhasi babikwa bethele iphephandaba leli ukuthi ukusilela kwamafutha edizili yikho okubangela ukuthi bathenge emkambo wensitha lapho amafutha adula khona labo bese bekhweza imbadalo. Iphephandaba le-Newsday lithi ibandla le-MDC lithi inkulumo okumele zenziwe ngezokuguqula imithetho enqabela ukhetho olukhululekileyo, hathi ukudinga izikhundla njengalokhu abathi kwenziwa ngamalunga ebandla le-ZANU-PF. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu balaleli bethu. Ye kumilayizelo lisithumela nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318.
Ndiyavuka balaleli labasakazi. Hayi dina siyavuka. Hayi ehlelweni lukahulumende olokwehlisa intengo yempuphu siyambonga. Simbonga kunjalo kayenze kubonakala ukuthi nguye uhulumende okhulumileyo, kungakhanyi njengathi kukhulume usobhukwe reserve okuthi akulandelwa. Kayenze into ebonakalayo ngoba abantu abaningi ngabantu abasemakhaya abangasebenziyo, plus uyakwazi uhulumende ukuthi imali yakhe leyayipha abantu ayisebenzi. So abantu ukuthi bangathenga njani layo i-50 naleyo inkulu kakhulu. So singathi uzamile but akukhanyi ukuthi nguye okhulumayo, kungakhanyi angathi nje kukhuluma usophu. Ngiyabonga uMagesi.
Salibona nibalandeli Studio 7 enjani nonke. Hawu ukuvinjwa kwamabandla la aphikisayo akusebenzi vele ngoba loba bakwenza nje kucindezela akukho right. Kucindezela ngoba bebona nje ukuthi vele abavuzwani leqiniso. Kodwa ke mina endlela engibona ngakhona ngale ndaba kaThabombe uto ukhona uzuzama ukuthi ahlanganise abantu ngokomnotho welizwe, hayi kahlanganise bona bona la bona lokushamisa labomnangagwa. Thina mayeza ngaba kithi nje zihlale zifake ucingo nje kube umngcele one time kube those are those abale abangapha bangapha sikukhathile thina.
Ngiyalibingelela lonke elisebenzela iStudio 7 lani lonke balaleli. Mina igama lami nguSithole koBulawayo. Indaba yokuphila kwethu eZimbabwe lokhu sibanzima suku ngensuku, kungani akusela government pho manje sesiswele lokuthi sizaphephela ngapi bantu bakaNkulunkulu, ngoba umnankagwa lochiwenga lohulumende wabo they've lost touch with the reality. Abasakwazi ukuthi benze, they've just become puppets of China. China yilizwe elifuna nje ukubenefita at the suffering of the masses of Zimbabwe. Njalo okwamanje i-opposition sokumele ithathe inyathela eliqinileyo engakaze ilithathe, ihambe e-United Nations iyefaka udaba lolu olwemisirulu yeZimbabwe ngohulumende lo wamasotsha, ngoba isadiki le-AU akulalutho oluphumayo. is just a club of dictators. Bakhangelele bona ukuthi uhulumende ongawukhona kumbe yiliphi ilizwe behambe nje just to show their faces and they become toothless dictators. Yikho okwamanje izinga eZimbabwe elokuhlupheka selifike ku highest level of suffering. Njalo nxa nsizwa umuntu onjengoguthu ekhuluma e-Studio 7 ethuka kanje, I am so disappointed ngoguthu. Uguthu used to be vibrant as he says, but now he is a vibrant of insulting the opposition where he came from. Uguthu must be very careful nge-language yakhe in this Zimbabwean politics. Engazathi nxa esengena umhlangano lomnankagwa azibone angani is very special over Zimbabweans who are suffering. I'm so disappointed ngoguthu. Abantu abanjengabo Guthu must never get a platform ku-Studio 7. They are very insultive. Uyayangisa uGuthu. Xa ephiwe imali yizanu, he must just eat that money, close his door and shut up. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani. Nivuka ninjani bantu be-Studio 7? Ninjani bantu be-Studio 7? Siyaphila, siyaphila impela. Siyanamukela. Hey, yazi mina ngizobuhlungu kakhulu ngale nto eyenziwa ngabantu bakithi emathebeleleni. Abantu bakithi emathebeleleni mangithula ngibheka yibo abenza ukuthi izanu PF ingaphume embusweni. Ngoba one banejelasi abantu basemathebeleleni, hayi asiyekeni ijelasi, sizameni ukuvusizwa, asiyekeni ijelasi. Abantu basemathebeleleni banejelasi. Nanga omunye wavula iqembu lakhe wathi yena ye Mthokazi Republic, wathi kodwa Mthokazi Republic wakhona loyo akusiqembu elingavusa ilizwe leliyana, liqembu lobandlululo. Ngubani umuntu ozobuya ezo investa kobulawayo lapho okunomuntu obandlulula abantu khona? Two, nangomunye usevula okwakhe lokho abakubiza bethi MDC Zimbabwe for ini? Yabona ukuthi manje ene futhi mangibheka iZANU-PF isebenzisa abantu bakithi emathebelelento ukudestroy MDC. Ene manje mangaqhubeka kunje abantu bakithi besenza kanje, lelizwe leli angeke lize livuke, never. Iyabona leyo nto yiyo enziwa ngabantu bakithi emathebelelento. Abantu basemathebelelento ikakhulu emakhaya bavotela iZANU-PF, ezilonga iZANU-PF ibapha ukudla, ene nalokho kudla ebapha khona akusingokwabo, kudonethwa yi-United Nations. Abantu basemathebeleleni hayi asizameni ukukhweza ama-socks. Kahle kahle kumele sibe yazi into esiyifunayo. Ngiyabonga.
Ye, labo-ke ngabalaleli bethu abasithumele amazwi abo nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kodwa-ke balaleli lingathumezeli imilayezelo emide kakhulu edlula ama-2 minutes. Siyabonga. Ngamafitshane-ke sikhangele-ke eza lapha kwele Melika. Usomlomo edalele ephalamende ngapha kwele Melika elithiwa lona yi-The House, unkosikazi Nancy Pelosi, elokhu esala ukuqhubeza amaphepha okuthonisa umongameli Donald Trump edale le-Senate esithi kukhona okumele kuqale kulungisiswe. UPelosi uthi kumbalwa okumele kulungisiswe engaqhubeli amaphepha la athiwa ngama-Articles of Impeachment idale le-Senate elilamalunga amaningi ama-Republicans, okungabangela ukuthi khonale nxa kungahambanga kuhle bazavota ukuthi umongameli Trump engaxotshwa esihlalweni, ngoba lapha okuthiwa khona se-impeachwe khona ku-Senate ku-House bekugcwele amalunga edale awebandla lama-Democrats. Okwathesi-ke sekumele ukuthi lolu daba lusiwe ku-Senate lapho okulamalunga amaningi awama-Republicans abayibo abebandla likamongameli Trump. Nxa bengahambiswanga abanye okuthiwa kumele baphe ubufakazi
ababesebenzela uhulumende kamongameli Donald Trump kuzaba nzima ukuthi bamsuse esihlalweni.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Kwamanje ke sithathe ikhefu silalela uCooksman ehamba labanye bakhe abagoqela ke uMadlela. Hamba loMadlela labanye abangani babo ithiwa yona uzangikhomba. Yebo, sibela ke uhlelo lwethu lwamhlanje, kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebayisilazo kuhlelo lwethu lwamhlanje. Sokusele amalanga phose amabili nje kuphela ukuthi lifike ilanga leKhisimusi, kodwa iningi lihlaba umkhosi ngomumo wezomnotho. Abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu, 5,000, bevela kumabandla ezombusazwe atshiyeneyo, bebecupha mgani munye emcimbini wokuthakazelela usuku lwe-Unity Day emaloveni, emaboleni, esigabeni se-Lower Gweru.
izolo lapho iqembu le Dynamo selingikelane khona lelethe 1 sizigqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye igama lami nguChris Gande.